So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 2 kulwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiyenzile indaba yethu, safaka amaphephethu ekhotini, sesimelele ukuthi impumelelo izaba yikuyini.
Umthethwandaba waphezulu oyi-High Court uhlale namhlanje kwakuqala usahlulela udaba olukhweze libandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, elokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edalela ephalamende.
Thina njengabalungisi be-Mine Enter 2023 siyathaba kakhulu ngombukiso lo esilawo namhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni umbukiso wezomsebenzi wokwemba amatsha aligugu elizweni we-Mine Enter 2023. Umongameli Joe Biden weMelika usekhuthaze ukuthi Israel leHamas zike zime ukulwa okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimileyo kanye lokukhululwa kwabathunjiwela babotshiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court uhlale namhlanje okwakuqala usahlulela udaba olukhwezwe libandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, elokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edalela ephalamende ngozithi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele we-CCC, uMnumzana Sengezo Chabangu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abasekeli be-CCC kade behlabela phandle kwedalela e-High Court befuna ukubona uChabangu yena okade engekho emthethwandaba namhlanje. Abe-CCC bathi bazakhangelana loChabangu yedwa emthethwandaba ngoba nguye owenze ukuba amalunga awe-CCC exotshwe ephalamende. Bathi njalo usomlomo wephalamende uMnumzana Jacob Mudenda lomongameli we-Senate uNkosikazi Mabhoji Nomona kumele bakhitshwe kusicelo sabo sokuba uChabangu ikuyenzanga ngokusemthethweni ngokuxosha amalunga awe-CCC. Igqwetha le-CCC uNkosikazi Sihle Amanda Ndlovu utshele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba esithi balethemba ukuba bazanqoba.
La ama-applicants lawa we-CCC ngendaba yama-report. Sesiyenzile indaba yethu, safaka amaphephethu ekhotini, sesimelele ukuthi impumelelo izaba yikuyini. Themba silalo, kodwa angeke ngisho ukuthi kuzahamba njani. Lapha sokusele emandleni ekhot ukuthi isitshele ukuthi what will be their outcome.
Ibandla leli liphinde lathi kalimazi uChabangu lisithi kumele aphe ubufakazi ukuba uzithi ungunobhala we-CCC owakhethwa ngaphi loba ngubani. Igqwetha likaChabangu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi batshele umthethwandaba ukuba uChabangu ungunobhala we-CCC esithi wonke umuntu owe-CCC uyamazi uChabangu.
Nani lizizwele ukuthi ubechaya ngendlela elobunonophezu. So okukhona ukuthi uChabangu interim secretary general we-CCC. Ukuthi abanye abamhloniphi akutshintshi ukuthi nguye u-secretary general we-CCC. Njalo kulenye into ukuthi funa abantu abathi i-CCC kayimali. I-CCC kade ingekho ebhodi. So i-CCC ihamba noChabangu bavumelana.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi kabamazi uChabangu esithi bayathaba ukuba udaba lolu luzwakala edale le-High Court.
Sokwehlile wabona ukuveza sobala ukubana ke i-judgment ephumayo esiyithabelayo ukuthi iyaphuma i-nomination court ingakahlali. Lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba i-nomination imhlaka 7 and ukuthi idale le-High Court li-decide ukukhipha ke i-judgment yayo mhlaka 7 kuqakatheke kakhulu. Whether ke idale le-High Court lizathi ke A or B. ngokunye kodwa ukuqathile ukuthi bayifake mhla ka 7 ngenxa yokubana uma ingaphuma mhla iya affecta ukuyenza ku by-election elithi esithi thina ophalanga yenzani ngoba i-TPC ekokelwa ngoba kuneso ntshamisa ayilamuntu yangikola edale phalanga
ingcithi kwezombusazwe esebenza lebandla le-IDS Party for Democracy umnumzana Herbert Chamuka uthi akathembi ukuba i-CCC izanqoba kudaba lolu
angiboni ukuthi izaphela kakuhle oro betripo sibaza wina le case but i case lei izaya kuma elections because mapu ikuti ya planwa izano PF ya planwa nguchavangu oro ya tengwa na manyama banda political which means lendo izabuyela kuma by election
umahluli mnamato mtebetsi oya i court uthe uza kupha isinqumo sakhe kudaba lolu kumalanga alandelayo idale le nomination court lingakemukeli amaphepha alabo abazafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswe ephalamende umongameli Emmerson Mnangagwa sowabeka leli langa lokhetho ukuba lwenziwe mhlaka 9 Mpalakazi lonyaka abe-CCC bagugqule amaphepha abo okukhwezwa kwalolu daba emthethwandaba bekhipha usomlomo wedale le-National Assembly umnumzana Jacob Mudinda lo mongameli wedale le-Senate unkosikazi Mabe Chinomona kudaba lwabo lolu kodwa kabazange baveze isizathu sokwenza lokhu udaba lolu luza ngemva kokuba uChabangu elobele idale lephalamende ngenyanga edluleyo exotshisa amalunga awe-CCC edale le-National Assembly alithumilane 14 labe-Senate abayithoba munwemunye 9 abebandla le-CCC bathi kabamazi njalo bafuna umthethwandaba wesule isinqumo sakhe lesi ngimele iStudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni umbukiso wezomsebenzi wokwemba amatshe aligugu elizweni wesimatshumi mabili lasithupha owe 26th Mine Entra 2023 oqale kobulawayo izolo ozaqitshwa ngomgqibelo. U-Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Evula okusemthethweni lumbukiso wezokwemba amatshe aligugu owe-Mine Entra 2023, umongameli Mnangagwa ukhuthaze abembi ukuba bengathengisi abakwembayo bengakakuhluzi lokukulolonga ukuze bathole inzuzo ephezulu kulumsebenzi.
Sikhuthaza amakhampani asebenzela kwesigabeni sokwezinjwayo ukubana baqale bahluze balolonge lokho ababekwembile bengakaze bakuthengisele phandle ukuze ilizwe lithole inzuzo. Okwamanje siphakathi kokulungisisa umthetho ozakwenza lokhu kube lula.
Umqondiswe Zimbabwe International Trade Fair unkosazana Stella Nkomo abayibo abaqoqe umbukiso we-Mine Entra 2023 uchasisa ngokwenzakale namhlanje.
Thina njengabalungisi be-Mine Entra 2023 siyathaba kakhulu ngombukiso lo esilawo namhlanje. Siyathaba ukubana kulababukisi silama-exhibitors esingathi ngama-direct amakhampani afika 169. Lokho kutshengisa ukuthi i-Mine Entra iyakhula.
Amakampani amabili akwele South Africa athole imivuzo embukisweni walonyaka. Omunye wabathole umvuzo umnumzana Philip Ngowera we-GNK Valves yakwele South Africa uncome ukuhlelwa okwenziwe umbukiso walonyaka wezokwemba.
Ndisithabile ukuthi njengoba ungumnyaka wethu wokuqala uku-exhibita sihle sakwanisa ukuzuza i-second position i-award ye-second position silver award.
U-Dosman Mangisi omunye wabakumsebenzi wokwemba obesembukisweni walonyaka yena ubabanza ngezinga lemitshina ebukiswa e-Mine Entra lonyaka.
I 2023 Mine Entra.
Umbukiso we-Mine Entra umanyanisa abakumsebenzi wokwemba abamankampani alungisa imichina abayisebenzisayo ukwemba impahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi. Umnangagwa ovule okusemthethweni umbukiso owe-Mine Entra owenzelwa kobulawayo uthi uhulumende wakhe ukhangelele ukuba umnyaka usiyaphela ilizwe libe selithole inzuzo emsebenzini wezokwemba engafika amabhiliyoni alitshumi lambili amadola emelika i-$12 billion. Amankampani alikhulu lamatshumi phose ayisikhombisa 169 ayabukisa lonyaka e-Mine Entra 2023. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi baseZimbabwe labavela kwamanye amazwe agoqela iBotswana, iTanzania, iDRC, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi Accelerating Economic Transformation Through Mineral Beneficiation. Umsekeli kamongameli Constantino Chiwenga lomphathintambo wezokwemba umnumzana Soda Jemu labo bebekhona umbukiso uvulwa okusemthethweni. Kusasa abe-Mine Entra bazaqhuba umhlangano wekuseni e-Rainbow Hotel ozakwethula isimo sezokwemba ezweni ku-breakfast seminar. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo e-ZITF ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abe muli kamnumzana Thakutswa Ngadzuore ilunga ledalela eParliamente oyisiphathamandla sogatsha lwabatsha elebandla leCitizens Coalition for Change othunjwe izolo wazotholakala elamanxeba okuhlukunyezwa lokutshaywa lokulinyazwa kakubi kanye lokuhlatshwa ejekiseni elomuthi ongaziwayo bathi ulokhu esesibhedlela eselatshwa. Abazali bakaNgadzuore babike ukuba igazi lakhe selithunyelwe kweleSouth Africa ukuthi liyehlolwa ukubana kubonakale ukuthi imithi efakwe kulelo jekiseni imithi bani ukuze athole usizo olumqotho lokuzivikela umkhuhlane ongadalwa yileli jekiseni. Isifiso sabazali laba bathi besingesokuthi ayehlolwa yena mathupha lokwelatshwa ezibhedlela zaphandle kwelizwe ngoba ezeZimbabwe zingethembeki, kodwa balokudana ukuthi lokhu kungeke kwenzeka njengoba ingwalo zakhe zokuhambisa i-passport yathathwa imithethwandaba njengesibambiso samanye amacala okubazelwa ngohulumende asemthethwandaba. Sikhuluma kanje, iningi labantu elizweni lokhu liqhubeka lisola lesi sihluku esehlele uNgadzuore olemfanekiso lamavidiyo asezinkundleni zokuxhumana ezisebulenjini eveza amanxeba okubhaxabula umzimba wonke. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usekhuthaze ukuthi i-Israel leHamas zike zime ukulwa okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo njalo kukhulule abathunjiweyo lababotshiweyo. Lokhu kuza ngesikhathi amacelo omabili la esevumelane ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe lamaPalestina alimeleyo bavunyelwe baphume esihlengeni seGaza bengena e-Egypt. Njalo sekulabantu abedlula amakhulu amathathu asebephume esihlengeni lesi. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxe lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
Umkhululayo kwezizalwane zamanye amazwe kumele ubana uphume kuveza ukuhlonipha kwemithetho elawula umhlaba wonke ujikelele. Ngakho-ke nxa sisenza njalo sibonisa ukubana sihlonipha imithetho ye-United Nations elawula ukuphathwa mhlawumbe indlela impi omele ibe ngayo kungela kuhlanganisela nabantu abangenamacala phakathi. Ngakho-ke isenzo esihle esikhulula abantu bamanye amazwe ufana nabo balimele ukuthi kubuyela emazweni akibo.
Sibona umongameli weMelika esekhuthaza ukuthi kuke kumiswe impi leyo kwesikhatshana ukwenzela ukuthi ababotshiwe bakhululwe. Ubona ngani lokho kungaba yikho ukuqala ukumiswa kwempi na?
Kungabe kungenye imizamo yokuzama ukukhulumisana umlotha. Ukukhulumisana umlotha lokhu kungaba ngezinye indlela zokunceda impilo zabantu. Kodwa nxa sesikhayeleni okumisa emimpi, ngathi kusesemasinyane ngoba injenge yemizamo leyo yokuthi kuqale kumiswa impi kwesikhatshana ukubanzelela ukuchitheka kwegazi elingelacala. Kodwa akulungiswanga isisusa sempi ngoba nxa kungalungiswanga isisusa sempi esiyimbangela yempi leyo, akula ndlela okungakhulunyisana ngayo umlotha ngaphandle kubana kuqale kuqondiswe khonokho okuyimbangela okuyikubana abephalestini babona abe-Israyeli ebaningi bezabe bathathele emhlabathini wabo.
Sibona laphana abebutho leHamas besilwa becatsha ngezibhedlela. Ubona ngani i-Israyeli ngendlela ebesenza ngayo, ubona ngani ingaqhubekela phambili na ihlasela indawo ezilabantu abangahlomanga?
Kuba nzima ngathi ngaphambilini ubana into eyenza impi ye-Israyeli leHamas ibe buhlungu ukubana ayisalandeli indlela esingathi yi-conventional warfare. Nxa abantu beHamas besilwa becatsha phakathi kwabantu, kunzima ukubana Israyeli ehlukanise phakathi kwabantu nje kwabantu makhaza nezingane eziyabe zisilwa nabo. Ngakho-ke sizacela ukuthi nxa belokhu becatsha ezindaweni ezinjalo kuzakuba kutholakala ukubana Israyeli izabe ibhomba endaweni ezinjalo, izabe igiliza lezo ndawo, igcina kona laba abantu. Ngoba kunzima ukunika umuntu ongalingi ngendlela ejayelekile conventional warfare odlala esingathi igerilla tactics okungena ebantwini.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo wezomvikela kwelemelika umnumzana Lloyd Austin kanye lokona ngobudlelwano lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken bakhuthaza amalunga edale lephalamende aweCongress ukuthi avumelane kusinqumo sokuthumela uncedo lwemali yokuphathisa le-Israel lele-Ukraine. Amalunga awebandla lama-Republicans wona afuna ukuphathiswa ele-Israel ngamabhiliyoni aphezulu kwelichumi lane, 14.3 billion, okumele icutshwe esikhwameni semithelo ese-Internal Revenue Service Fund, kodwa ele-Ukraine lingasanikwa lutho. Idale le-Senate laseMelika livumelane ukukhethwa kukamnumzana Job Lew ukuthi abe ngumeli kwele-Israel. Leli nyathelo lenzakala ngesikhathi ele-Israel liphakathi kwempi leqembu lebutho ele-Hamas. Lew wake waba ngumphathintambo wezemali ngesikhathi sombuso kwayengumongameli Barack Obama. Ukubhubha kwezihlobo phandle kwelizwe lokhe kuqhubeka kuludubo emulini zeZimbabwe ezithwala nzima ngendleko yokuhambisa isidumbu ekhaya. Kukanti-ke abanye bagcina bengcwatshwa emazweni abakade behlala kiwo ngenxa yokuswelakala kwezimali. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaburon kweleBotswana.
Imbiko yabeZimbabwe ababhubha behlale inyanga lezinyanga besezindlini lapho kugcinwa khona izidumbu imochari ivamile. Lokhu kudalwa ukuthi umuyi uyabe engatshiyanga imali kumbe ihlobo lazo zingela mali yokuhlawula okufunakalayo ukuhambisa isidumbu ekhaya. AbeZimbabwe abaseBotswana labo babhekane lobunzima ngezikhathi zezimfa. Okuhlanganiswe ephathisa abeZimbabwe ngezikhathi zobunzima eBotswana ebambanani Caregivers umnumzana Titus Nxumalo uthi kusuka kube nzima uma sekuthe kwaba lomonakalo lokhu kuqala ukuthi abantu bekhaya bagcine bengcwatshwa kwele Botswana ungayisikho ukuthanda kwemuli kodwa kuyokuswelakala kwemali yokuphathisa kundleko zezimfa
kodwa kasiqhelisi ngabangcwatshwa eBotswana ngoba umuntu kumele ayingcwatshwa kibo yikho sadala ibamba nani sidalela abantu ukuthi bangangcwatshwa egangeni nxa esegula simthwale masinya simuse ekhaya nxa kufanele ekhaya nxa kufanele sincedise njalo ngesincedisa kakho sincedise
omunye oweZimbabwe oseHabroni umnumzana Mluleki Bebe uthi kugcina kudluliswa ingcebethu esikhathini eziningi uma umuntu ekhaya ibhubhile uthi basanda ukuphatha udaba lokuthi kulomunye wayelokhe watshona ngompandula kodwa lokhe egcinwe emotsha
silo hlupho lapho esihlangane lalo kulo njengalokho sihamba sincedisa abantu so siripotele umuntu wakithi ekhaya ovele ekhezi owatshona ngoSeptemba isidumbu sisakeleke siemosha so sizama ukuncedisa manje sishothela imali
umnumzana Levi Moyo okwavelelwa yisehlakalo sokuthi isihlobo sakhe sigcinwe emotsha okwedlula inyanga uthi imali yiyo eyabe isilela
lapha ngohlupho ngithonele umalumami usenesikhathi elana ithonise iBotswana so esesikucela njengesihlobo sicela usizo lwemali ukuze simhambise ekhaya ebewa ekhaya imali esishoda ngayo imali engaba ngange-6,000 ukuze sikwazi ukumsa ekhaya ngoba lana obesebenza khona bengala maphepha njalo lapho obesebenza khona abantu bakhona asibaboni so yikho sicela usizo
kuvamile ukuthi abaqhashi bengaphathisi ngedliwo zemfa uma weZimbabwe wayebasebenzela kadela maphepha anikeza imvume yokuhlala kumbe ukusebenza elizweni abaqhashi babe besesaba ukuthi abomthetho bazabahlawulisa ukuqhatsha umuntu wokuza engela maphepha aqondileyo umeli weZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkonweshuro uthi uqathekile ukuthi abeZimbabwe bathole okwafaneleyo lapho abasebenza khona noma bengela maphepha.
But you may realize that a number of the others, there are a number of our people who have been mistreated. People take advantage of the fact that they are not documented. But it doesn't mean that if you are undocumented, you should suffer from unfair.
Ungakhangela indaba eziningi zabantu beZimbabwe abangaphathwa kuhle ngabangala maphepha. Kodwa akutsho ukuba uma ungela maphepha awusela lungilo.
Umgonweshuro uthi bazaqhubeka bezama ukuphathisa abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha wenqabela indaba zokuthi kube nzima ukuthi bathole ungcwatshwa ohloniphekayo kumbe bengahlukuluzwa ngabomthetho.
But as you are aware, we've enrolled our mobile exercise where we are going around Botswana to document, and the reception has actually been improving. We've also seen a number of people after.
Njengoba usazi, sisaqala uhlelo lokuthi siphathise abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha.
Iningi ikakhulu eliphila ngokubamba-bamba alenelisi imali efunwa amankampani athengisa inhlelo zokungcwaba awema-funeral policy. Abanye bazama ukungena inhlanganiso ezifana lama-burial society kodwa ukukhipha imali yenyanga lenyanga kusuka kubasinde. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa ukulondolozwa lokuqakathekisa ukujeziswa okwabephula amalungelo entathelizindaba ole International Day to End Impunity for Crimes against Journalists. Leli langa lonyaka linanzwa ngesikhathi uhulumende ekhuthazwa ukuthi aqinise imizamo yakhe eyokudala umumo wokuthi intathelizindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa kanye lokuba lemithetho ehambelana lalokho okuchiwo ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuluhlu lwabo lweziqondiso ze-United Nations Action Plan on Security, on Safety and Security of Journalists. Embikweni wabo okhitshwe ngabenhlanganiso elela ilungelo lentatheli zindaba eZimbabwe Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, bathi kungumsebenzi weziphathamandla okugoqela ezikahulumende ukujezisa abephula imithetho ngokuhlukumeza intatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Abe-ofisi yomeli wakwelemelika kuleli bakhiphe umbiko wabo phezu kwalolu suku vesithi labo abazimisela ukuthi intatheli zindaba zisebenze zikhululekile emhlabeni wonke ejikelele. Baqhubekele phambili bekhuthaza uhulumende ukuthi bazimisele ukuqeda izehlakalo zokwethuselwa kwentatheli zindaba. Okwamanje wothi size abalaleli beStudio 7 ukuthi bona bathini ngabakubona kusenzakala eZimbabwe.
StudioStudio 7 litshona njani? Hayi, wona kugeni ungafuneki usitshaya ngomqondo. UPresident uzokutshalenja njani khona kuye kwakufuna andike ngabezami liyasetshenziswa. UPresident uzokutshalenja njani ngoba laye efuna ukuthi vele likhipha abantu kuzafaka abantu bakhe ayenza imithetho yakhe ayifunayo. Bona ngoye isilimi okhungaukuthi abanye abantu abathi banjani njani. Bona isilimi siyelele siqokucina.
Mbingelele enkundleni. Ye, siyamuzwa uKhaliphani Phugeni ebiza abantu ngeziwula. Umbuzo okhona ukuthi kambe yena ukuhlakanipha kwakhe kunceda ngani abantu bakwaMthwakazi, kunceda ngani abantu baseZimbabwe, ngoba lokhu abakwenzayo ukuhlakaniphela eceleni kwabo ukudiliza i-opposition, njengoba baqala ukuhamba bediliza kusukela ku-MDC bayidiliza bayiqeda. Manje uKhaliphani Phugeni nango seqhamuka sengumuntu okhulumela uchabanga. Njengoba uKhaliphani Phugeni ehambe ekhulumela bonke abantu abadilizayo, wayekhulumela umakhuphe laye erikhola abantu bonke abo-MDCT. Namhlanje uKhaliphani Phugeni ukhulumela futhi umuntu orikhola abantu. Uyabonakala nje uKhaliphani Phugeni ukuthi yena ngokwakhe nje ubiza abantu ngeziwula, kodwa ukuhlakaniphela kwakhe eceleni akuncedi lutho. Ungeke uthi wena unceda abantu bakwaMthwakazi ufaka izano empusweni, kodwa uzotyela abantu bakwaMthwakazi ukuthi wena unceda izano. Ama-opposition party adilizwa ikuthi kulabantu abanjengani boKhaliphani Phugeni labo sengezochabangu labo uNesidube eliyini eliyabe lizenza ingathi liseqembini eliphikisayo kodwa lisapota izano kusasa livuke selisithi opposition party ayihlelekanga. Ayihlelekanga vele ngoba idilizwa yini? Kunini lidiliza ama-opposition party? Khona manje ufaka izano embusweni kodwa usuke lapho uqede lapho ukuthi i-opposition ayihlelekanga. Angikwazi ukuthi kahle kahle lifunani ukuthi kube njani.
Studio 7 uvuka njani nabalaleli bakho? Hayi, nathi siyavuka. Hayi, thina sithi imbuzi yomnyango ikhala ilandela amakhanka. Sisho njalo isisho sabadala sithi imbuzi yomnyango ikhala ilandela amakhanka. Kufana nje nabantu abasathemba ukuthi amaphati la athunganyelwa abantu basesishoneni azobalethela ushintsho emathebeleleni.
Labo ngabanye abalaleli baka Studio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala empilweni zabo. Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama, siphatha udaba lokuqala ukwehlulelwa kodaba oluphanyekwe ngabebandla ele-TCCC emthethwandaba olokuxotshiswa kwamalunga alo edalela ephalamende okungekho emthethweni ngozithi ungunobhala webandla lelo uMnumzana Sengezo Chabangu. Singakehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethandaba waphezulu weHigh Court uhlale namhlanje wakuqala usahlulela udaba olukhweze libandla le-CCC olokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edale lePhalamende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Ulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.